olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga.
Lo ntungameli Nkomo
endabeni zethu lamhlanje.
Yesu sifuna basixolise sibili kakhulu ayikhona mbijana. Ngoba kuthi ukuthi phela bona kule njongo abavele belayo ngoba ngakabala njongo ngayinto le yahle yaphela ngo-2002.
Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai wethesa owake waba ngumongameli wele-South Africa umnumzana Thabo Mbeki umlando wokuphathisa uhulumende weZimbabwe ukuqilibezela kukhetho luka-2002.
Uma kungenzeka ukuthi le nto iphathwe kuthapha, kungenzeka ukuthi sibone ukungqikelana okukhulu okungaba lakho ukuthi kuphazamise isimo sezinto ezweni laseZimbabwe, okufana nokuthi kungenzeka ibe khona impi.
Abalandeli bebandla leZANU-PF batshengisela ezitaladini izolo lalamuhla ekuseni edolobheni leMaswingo besithi bafuna ukuthi ezinye iziphathamandla zebandla leli zitshiye izikhundla ngesiphangiphangi.
Uhulumende uthi iningi labantu elizweni lokhulingela zambuzi okubangela ukuthi lisebenzise iganga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai sethe seyinkokheli yeSouth Africa ikakhulu owake waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Thabo Mbeki umlando wokuphathisa kudaba lokuqilibezelwa kukaZulu kukhetho olwenziwe ngo-2002 njalo uthi kumele axolise. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama uyalandisa.
Impumela yenhlolisiso yequla labomahluli elakhethwa ngumnumzana Mbeki ngesikhathi engumongameli weSouth Africa elibalisa uJustin Dihang Museneke lo Justice Sisi Kampepe iphethe uthiwa mayethulwe kuZulu ngolwesihlanu ngemva kwesinqumo esethulwe lidale laphezulu leConstitutional Court kulelo lizwe emva kokuba abephephandaba leMail and Guardian bedonse iminyaka elithumi lambili bechukana lamadale ukuba bayitholiswe labo kwazakala ukuba lwaqhutshwa ngendlela nalo bahatshi. Emhlanganweni lentathali zindaba owenzelwe esigodlweni se-MDCT e-Harvest House eHarare lamhla wokupha umbono wakhe ngemva kokwethulwa kwale report, umnumzana Tsvangirai uthe impumela yalinhlolisiso isibagezile bona njengebandla ebelikade lihlaba umkhosi sonke lesi sikhathi ukuthi ukhetho luvele lungaqhutshwa ngendlela kuleli kusukela ngomnyaka ka-2000. Umsekeli wesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo uyagcizelela ukuthi akubamangalisi okumunyethwe yiripoti le ngoba bekuvele kuyikho abekade bekutsho sonke lesi sikhathi.
Emini lantambama kusukela ngo-1990 asitshela uZulu lomhlaba jikelele ukuthi iZANU bayantshontsha ukhetho kwakungela bantu ababefuna ukusizwa. Sasisenzwa ngazani into esikhulumayo asiyazi. Hhatshi namhla kube kuhle le nxa sokulithumi lambili yeminyaka simelele ukuthi saziswa but sokusigezile.
UMakhumalo uthi eZimbabwe likulesi simo elikiso ngenxa yokwenza kwenkokheli yeSouth Africa kanye leyamazwe aweSadik.
Sasithembe ukuthi kungenzakala kubi yibo abokuqala okutshengisa uZulu lomhlaba jikelele ukuthi hayi bona sihambile sakhangela ama-elections eZimbabwe kawamanga kuhle but yibo abokuqala ukuthi baqamba amanga. Yesu sifuna basixolise sibili kakhulu ayikhona mbijana ngoba kutho ukuthi phela bona kule njongo abavele belayo ngoba ngakabala njongo ngayinto le yahle yaphela ngo-2002.
Inhlanganiso ezizimeleyo okubalisa e-Election Resource Center, ERC, lamhla labo bethule umbiko osola ukwenza kwahulumende wakwele South Africa, bethi kumele baxolise kuZulu weZimbabwe phezu kokwala kwabo ukuyethula li-report exazulula phezu kwendlela ukhetho luka-2002 lwaqhutshwa ngayo kwaphetha kuthiwa kunqobe uMongameli Robert Mugabe. Impumela yalokho kucubungula okwenziwe kukhangelwa ukhetho luka-2002 liqula lababeze kuleli ukuzabona ukhetho luqhutshwa le-Judiciary Election Observer Team likhokhelwa ngababili ababalisa uJustice Dihang Moseneke lo-Justice Sisi Kampempe. Icine sekuthiwa mayikhitshwe noma kanjani lidale laphezulu le-Constitutional Court lakwele South Africa emveni kokuba abephephandaba le-Mail and Guardian bekhwezelo ludaba edale lephalamende bethi kumele uZulu aziswe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.